Disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ebuseni ngolwesithathu umhlakazi ku-19 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passport isuka kumadola edlula kancane ahamachumi amane $53 isiya ku-$150.
Kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayedinga izinto ngaphandle, abanye ngabalamabhizinisi wokuthi bayodla izinto ngaphandle, abantwana abafuna ukuya esikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo.
Osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa ke kukhwela kwezinto emashopu. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ama-passports isuka kumadola edlula kancane angamachumi amane $53 isiya ku-$150 eyodwa. Imbadalo ye-passport yesiphangiphangi yona ikhwele isuka kumadola aphezulu kancane angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha $263 yaya kumadola angamakhulu ayisithupha $600. Incwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi uhulumende uthethe inyathelo leli wona ama-passport evele esilela elizweni.
Kuyinto eyenzakalayo kufiwele oyithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhweza izinto ezingekhoyo. Asingakhohlwa ukuthi ama-passport wona lawa abantu aba-applyele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza ama-passport engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabalamabhizinisi wokuthi bayodla izinto ngaphandle asoze benelise, abantwana abafuna ukuya esikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo akhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba esilela nje elizweni, awukuboni njalo?
Hayi, kangikuboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele, yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akula nguthuko ezaba khona, kuzahlala futhi uzothiwa say 2,000, say 10,000, say 20,000, kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangelaminweni amathelayo, ngabe kasilankinga, ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi abuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe isibhedlela kumbe isikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, amaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kwakudindwa ama-passport kwenziwe zonke leziyazini, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka ukuye futhi kuzothathwa kuzo imali.
Wona ama-emergency passport lawa aphuma ngesiphangiphangi ayatholakala yini kumbe iyakhwela nje impatalo nengekho?
ayatholakala kwesinye isikhathi katholakali. Yikho kunalokho esikhuluma ngakho ukuthi ikukhweza into engekhoyo. Ubuthe imali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto. Uhulumende kahlelekanga. Izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu. Yilo uhlupho lona lolo phathelele kakhulu lama-passport.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla izitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Liqiniso ukuthi intengo izinto ikhwelile emashops akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende uyengezelela ikholo. Kungaba ukuphela komnyaka nxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi bakhweza ke intengo yezinto emashops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani ngayiphi indlela bakwenzelani. Loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali bathi uhulumende uyaprinta imali uyabezibhalela nje amaphepha athi yimali. Yikho abamabhizinisi ke khuphula ke intengo yezinto. Kati baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasekhwa ke kukhwela kwezinto emashops. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Manje kubaqatshi ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lokulabo abathengisayo?
Yikho esikhathini esidlulileyo bengani sile nkinga okuthi sitsho ngokuthi siqambe imali esingathi i-poverty bottom line okuwa namhlanje ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga ngokutshona kwamalanga layo phela ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka. Kade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-poverty bottom line ejike ayiseliyo kuli viki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto. Ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphu kazinjalo. Sibona ikholo lobe limi ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers senze i-collective bargaining. Ama-sectors amaningi ke akavumelanga akabalezivumelane zokukhuphula-ke ikholo. So inkinga ke esizayibaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo.
Belike lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo, limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona leli. Seliyitholile yini?
Asikayitholi impendulo. Kuyasixaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanani kulenjani kuma-members ethu kwamanje. Loba sokugcwele ke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF. Sesizame ukuthi sifinyelele ku-Ministry of Labour ukuthi besazise ngempumelo ke ye-cabinet. Abantu bangkhona kababambeki okwamanje. Besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Ministry of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet. Hayi, abe singakazi sithole-ke i-feedback abakasitshele ukuthi i-cabinet ke iqumeni nendaba zeholo.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iningi labachayeli bemichofa kobulawayo likhweze imbadalo izolo lisithi intengo yamafutha ipetrolo ikhuphukile njalo asethengwa emkambo wensitha. Lokhu kuchiye abantu bephithizela sebeswele ukuthi benzeni ngesikhathi sebefuna ukuphindela emakhaya. Uhlupho lolu lubikwa luqalise ngeviki edluleyo kodwa lwamemetheka izolo. Ngesikhathi amabhasi lamakhombi enkampani yeZupco engahambi imango yonke. Abakhulumele phephandaba leli Chronicle bathi bacine begada ama Honda Fit asebebhadalisa amadola alitshumi lanhlanu umuntu eyedwa. Lokhu kwenzakale kuthange. Owesilisa ohlala eLavendale eMguza uganyulwe ngehloka wahle washona ngamanye amadoda amathathu ezama ukumisa omunye wabo ukuthi engangeni kwamakhelwane. Umufi umnumzana Thulani Ndlovu obeleminyaka engamachumi amane lambili obesebenzayo eZimbabwe Power Company eyezesa uganyulwe kathathu ebusweni ekhanda lihlombe njalo wagwazwa esiswini. Amapholisa abophe abathathu abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lani ababalisa umnumzana Ronaldo Masopo, Polite kanye lo Talent Nkomo abahlala khona eLovendale. Amapholisa asexwayise abantu ukuthi bengenzi udlakela nxa bengazwanani. Izihlobo zikamufi zibuthene esililweni eLovendale njalo zithi uzangcwatshwa emayezana eGwanda. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Igama lami uLaxon Chaboza. Ngithanda ukukhuluma maqondana nesigameko engisibone esenzakala enhlaya ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo uSobhuku Bonnet Ncube. Abantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwe-80 years abakutholi ukudla kodwa kubhaliswa kubuye kuhole abafana abancane abalama-30 years kusiya phansi. Ngibona abaholayo kuthiwa bayadubeka. Kambe nxa ngabe umuntu edubeka kungadubeka umfana omncane osakwanisa ukuthi ahambe ayesekelwa ebhola gijima afikane lamapholisa njengabanye abantwana kodwa kuyehola bona kuthiwe abantu abadala abangasakwanisi lakhona kusebenza. Uzasebenza ethini umuntu ona-80 years ehamba ngodondolo? Uyahlakulelwa ngubani? Ngibona okwenzima engikubonileyo abadala bakhangelane labo khona le makhaya. Ngiyabonga.
Sibomsakazi ngumelo ngise-Johannesburg. Sengunanzelele ngabantu bezani ukuthi uma umuntu esabusa esesesitulweni nofana abavumi ukuthi enze i-corruption ubulala ilizwe yahlukumeza abantu. Ngaliyenzela isibonelo umgabe esabusa banale igenye yakhe yayihlupha abantu ama-ministers abaseyi-G40 babengavumi ukuthi umgabe ubulala abantu, babengavumi ukuthi umgabe uhlukumeza abantu, babengavumi ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu. Bona labo gawule babengavumi. Kodwa lamhla sephumile student lobo. Namhla amapolisa athiwa uhluphe kupha abantu eZimbabwe uhulumende kabusi kuhle ubusa ngenduku abavumi. Uma bethi umnanka wakho ubusa ngenduku abavumi. But bayenze i-interview one day umnanka wakho sephumile liba-interview engasekho mebesegudlukile esitulweni uzazabethi khona umnanka wakho bebulalini behlukumeza abantu. Baprotetha umuntu rather than to be protected amaZimbabwe.
Okhulumayo uThemba umfana kaNcube akuzalwa usemkhaya ngale ngokomsebenzi useCape Town. Bafowethu asazi ukuthi ningasiza ngani kuze into zize zilunge elizweni lakithi. Ngifisa kube khona iqhinga elenziwayo ngoba i-ruling party isiyehlulekile, abantu bagcwele amazwe wonke diaspora. Ngifisa ukuthi le record yami abantu bayizwe. Ngibuhlungu le nto sisemazweni siyaqhuba ngazo zonke inhlanga ngenxa yabantu nje abazenzisayo. So ngicela ukuthi kuke kwenziwe something. Indaba yama-sanctions ayisebenzi. If ngabe bisebenza bekufanele kuvalwe, kuvalelwe bona labo.
sawubona ni basakazi lani balalela bahle khona ukukwelela embusweni yiwo ukutshengisa ukuthi alibo kuthiwa ilobuntu alibo iyayekela icwakela abanye abantu labo bekuse sibone. Ngiyabonga.
Hayi, thina siyaphila silapha eSouth Africa. Igama u-Emmanuel. Hayi, mina ngizosiza ngalokho kwenzakala eBhinga. Kulusizi kakhulu ukuthi ngalibani uhulumende uyangenelela abasize laba bantu ababasebunzingeni. Lalapha eGoli siyabona baposta ama-WhatsApp bayakhuluma ukuthi hayi sisize abantu baseBhinga impahla nomonakho sisize. So ngithemba ukuthi abaningi sebekwenzile lokho. Nami ngisifisa ukuthi hayi singakhona ukuthi sisize, sihambise khona kokukhona abantu baseBhinga bethole usizo olukhulu ukuze nabo kusasa uma sekune-problem kwenye indawo bekwazi ukuncedisa, ngoba inkinga ihleli vele nanoma ubani. Siyabonga.
Hello Studio 7, siyabonga ngokuphiwa leli thuba. Kathesi ngingasithi siyathumela amalokuzini ama-audio nalapho sizasikhulisaba ukuthi sithumele ama-audio bese sikudiscovere ukuthi ungasenda i-audio kumbe ungafona as long as ungasuka e-MDC Alliance. That is the last chance yokuthi ukhulume ku-Studio 7. As long as ungayihlanganiso ngavele usole i-MDC Alliance. Solo Chamisa, that is the end of you, Studio 7. This is what I have observed personally. But ungafona usapote uChamisa, hayi utholakala. Uyafona uyangena every day uhleli. So khonokho sithi mina ngombona wami akuncedi Zimbabwe, ngoba not everyone in Zimbabwe is MDC Alliance. Not everyone in Zimbabwe is ZANU-PF. Despite the outcome of the election, Zimbabwe does not have 2 million people or 4 million people. The problem in Zimbabwe is that it's politics. It's not economy, it's not corruption, it's not what. But it is politics. Politics is the first step to the election. But linalithathi ama-views kuma-political actors. Nakongukuthatha from izinto umuntu ovele enkomeni olusa inkomo ekhaya. Ya, liyamletha uyaletha ama-views. Lethatha abantu lomunye lawo zithela inhlanzi, lomunye lawo no, abantu abangala capacity yokuzwisisa izinto i-politics futhi number. Libalethe bazodicidela abantu. Ngawamalanga into separate. Ofuna ukungena ukuzena ngene, ofuna ukungena kuma-political party.
Ngiyalibingelela uMgida Ngwenya. Sorry, bezama ukukhuluma ngemigwaqo yase Plumtree ephumela phandle emaphandleni, yonke zimbambo zodwa. Imigwaqo le ingatredwa, sibe sithi mhlawumbe abaStudio 7 njengoba benama-journalist afinyelela duzane lababusi bethu besifakazela indaba efana naleyo, mhlawumbe ukhanya kustudio mhlawumbe abaphethe ilizwi lethu bangasinceda ifile imigwaqo yase Plumtree. Mangala nje nomhlonipheki uminister Mr. Puthi uhamba ngemoto enhle kabi ehamba phezu kwembambo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze ithuba. Njalo ngizathanda ukuchasisa ngokukhulunywe ngomlaleli othe kuStudio 7 nxa ungasekeli umnumzana Chamisa ngokokugcina ukuthi uphume kukho, hayi akulanto enjalo. Nxa ubulandela sibili inhlelo zethu zonke mlaleli, ngabona ubonile ukuthi lapha sikhuluma labantu bohlangothi lonke ama ikuhlangothi lwezombusazwe, sake sikhulume le-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, sake sikhulume le-ZANU-PF, sake sikhulume lenhlanganiso ezizimele ezilwela ilungelo loluntu. Ngakho-ke angikhole ukuthi labalaleli labo bengakuvuma lokhu abanye abake besilalele. Uqhubekeke usilalela uzabona ukuthi thina asithathi uhlangothi, yikuthi abaningi yibo abazibhalelayo bekhonona ngo ngebandla elibusayo abanye ngababhala besekela umnumzana Chamisa ngakho ke asinyeke sabavala umlomo sathi lingakhulumi lokho khulumani lokho bazikhulumela abakufunayo njalo lapha nothe siyathatha wonke wonke lomuntu welusinkomo lobani ukuthi azokhuluma yebo ke yililungelo lapho ke ngabalaleli yikho kwesinye isikhathi nxa ubona lapha nesenza khona indaba phezulu sikhuluma lengcwethi ezicubungula izombusaziwe ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe njengoba lamhlanje sikhulume labo mnumzana efidlela Ncube labo mnumzana Japhet Moyo zingcwethi lezo kodwa lo lesi leli hlandla ngelenu balaleli ukuthi hayi lo nxa unjani ngumuntu umbono wakho lawo uyalaleleka loba kuyini ofuna ukukhuluma kodwa abanye babe khulume amazwi aqatha angana ithuka umongameli kumbangana anjani lawo sijayile ukuthi nje siwakhuphe ngoba engafanelanga emphakathini singayenzi ukuthi umuntu ayithuke nje omunye akulungelanga lokho emsakazweni ngakho okunye siyakukhupha nxa sibona ukuthi hayi akwemukeleki ngakho ke uthumela amazwi akho alokuhlonipha siyawadlala lapha ikakhulu ke bona bezana PF labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi labo besilobele ngoba sifuna ukuzwa imbono yabantu bonke ngithande njalo ukuthatha leli thuba ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook iVOA Indebele uGod knows Khumalo ukuthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo eLupane eJocholo ngiyabingelela ngiseBrainstone eJohannesburg problem ukhulumende wethu uJason Maphosa uthi morning msakazi siyabonga kakhulu kulokhu dakwashe kwedelayo othumele umuntu okhalayo lapha ngikwazi ukuthi thini sibonga uVusi Mpofu Steven Malaba labanye abalokhu besasi joina lapha ukuthi bebukele besixhase kuhlelo lwethu yebo ke sokwakathesi ke sizakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inani labantu abahlaselwe kutsha ligcikwane le-coronavirus eChina lehlile ngolwesibili kodwa elababulewe yilo lakhula njalo seliyinkulungwane elamakhulu ayisithiyagalolunye i-1900 omunye wabatshonileyo ngumnumzana Liu Jimin umqondisi wesibhedlela esiyinsika ekulwisaneni le-coronavirus eseWuchang sona sise-Hunan okuyisigodlo se-Hubei okuyikho okwaqhamuka khona leli gcikwane khona le eChina abasekeli bebandla elibusayo eMalawi ele Democratic Progressive Party DPP bafonile edolobheni leBlantyre kulelo lizwe ngomvulo besola isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esisule impumela yokhetho lwanyakenye lapho okwanqoba umnumzana Peter Mutharika ukutshengisela lokhu kuza ngemva kwamaviki amabili ibandla leli licele ukuthi umthethwandaba weSupreme Court wesule leso isinqumo abakade befola banikeze ugwalo lwepetition emthethwandaba besithi awulaleli okufunwa nguZulu weziphathelane lokwenzakala eMelika owayengusodolobho weNew York City umnumzana Michael Bloomberg okubandla lamademocrats usephumelele okwakuqala ukuthi aphatheke kungxoxompikiswano namhla ngolwesithathu yebusuku eLas Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzancintisana lomongameli Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka umnumzana Bloomberg oyisinothi ibillionaire usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe okubangele ukuthi abanye bakhe bethi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa i-$400 million leyo ke ibiphuma esikhwameni sakhe abanye abazaphatheka kulingxoxompikiswano ngosenator Bernie Sanders weVermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama esothwa ngumongameli umnumzana Joe Biden usenator labanye sixoxa ke lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ukuze sicubungule lolu daba
lapha nisokudinga abantu abangancintisa lo umnumzana Donald Trump abantu okuthiwa yibo abangamgenqula sibili so kuzakhanya ukuthi ubuya lani kodwa njengomuntu ovele ole mali zakhwaziwayo ibizo lakhe bevele lisazi iminyaka yonke leyo engxenye angayethusa umnumzane Donald Trump kasikwazi ukuthi kuyozala ngomoya.
Siyambona njalo umongameli Trump lokhe loba enkundleni ye-Twitter embiza ngebizo amnike lona ukuthi ngumini Mike ingani uyamlulaza nje yikuziqinisa kumbe yamisafa.
Yena nje Trump uyaziqinisa kubo bonke kodwa ngumdlalo wakhe awenzayo. Umdlalo wakho wenza kubo bonke labo Bernie labo Joe Biden yena umelele ukuthi lo ngoyoza ngqikela bonke abe sesima laye angikhole ukuthi yena unqwanele ukuthi loba ngu Mike Bloomberg iloba ngoba nozawina phakathi kwabo yena nje umelele ngoyoza ozawina lokho ngiyabona wenzela abalandeli bakho ukuthi bangaze bethuka ukuthi sokungabe sokulomunye ongamehlula ngiyabona yenzela nje abalange uyazama ukusiqinisa laye kodwa ke uyakuyabona ukuthi umjaho lo osuphakeme umjaho lo osesigabeni esiphakeme esiphakemeyo so kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomo
ukuba yisinothi kuyaletha yini umahluko ukuthi abantu babone ingani uzayenza ngcono kwezomnotho
yeke kuba yisinothi kuyaletha umahluko ngoba abantu bakhangelele ukuthi umuntu ovele sele mali kasadingi ukuthi akhona ezacupha izimali zabo kumbazo zonke lezi zikanda lesizibonayo emhlabeni abantu abakhokhelayo kodwa futhi okunye ukuthi anti yabona ukuthi uyakwanisa ukuthenga isikhathi airtime kuma television nama radios so kuyamnceda ukuthi ilizwi lakhe lihambe masinyane you know and ungafanele abanye ade lokho becampaigna kwaseminyaka emibili yena ungene kathesi nango usengu number 3 umaphosa
yebo ke lo ngumnumzana Amandla Mkhwananzi sixoxela ekhonapha eMelika ngesikhathi uSenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa yibo umnumzana Biden lomnumzana Bloomberg okwakathesi ke sizwe umculo kaIJamene sithi Jesus keepeth my soul. Umculo kaIJamene sithi Jesus keepeth my soul. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela intengo yamapassport imbadalo yamapassport ke sikhuphukile isuka ku $53 isiya ku $150 ngesikhathi intengo yezinye impahla ikhwela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.